umbuso weZimbabwe ubuye ngomnyaka ka-1980 ngenza kwempi yabalwa bekuviyo lebutho eleZipra lelezandla. IZipra liviyo lebutho lebandla leZaphu, kuthi iZandla liviyo lebutho lebandla leZaphu. Ngemva kwaleyo mpi, abalwa bekumacele omabili baphiwa imbadalo yokuba lisotsha kuleyo mpi njengendlela yokubahlonipha kanye lokuhlawula ukulahlekelwa abakwenzayo. Imbadalo leyo kwakuyimali kanye lamapulazi ayenikezwa abasindayo, abafelwakazi kanye lentandane ezatshiywa zingaselabazali. Kodwa imbadalo leyo kukhanya yatholwa kakhulu ngabeviyo leZandla ukwedlula abeZipra. Lokhu kufakwazwa ngumnumzana Isaac Mabuka, omunye wabalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra.
Into esifanele siyiqakathekise ukuthi sifake abantu bonke abalweli ilizwe phambili, hatshi amabandla ayiwo abusayo kumbe alwele afuna ukubusa, irregardless ukuthi uvela kuyiphi inhlanganiso. Uhulumende uright ukuthi ayenze imihlangano yokuthi kuqakatheke ukuthi abantu balweli ilizwe, kodwa kungani kuba kubi ukuthi nxa sufika endaweni lezo ufica sekungani kuthiwa umhlangano wenhlanganiso yobusayo kuphela, sekucina usinda abanye abantu abavela kwamanye amabandla.
Umnumzana Moses Mzila olilunga leZipra njalo engumongameli we-ANSA uthi uZulu kumele akwazi ukuthi inzondo yavela ngaphi kanye lokubandlululwa.
Kuqakathekile ukuthi uZulu akwazi ukuthi umbutho weZipra yiwo owalwa wehlula amakhiwa kwabangela ukuthi kuyiwe kula Cancer House Conference okwakuqala. Okwesibili, uZulu umele ukuthi akwazi ukuthi ubuqhawe beZipra bona lobu yibo obangela inzondo evela kuZanu PF ukuthi kusukela ngo-1980 ukuthi amabutho eZipra kusamele achabalaliswe bephathisa ngamakhiwa. Kunamhlanje nje thina sikhala ngabafowethu abangamaqhawe abaletha inkululeko kodwa ababulawa yiZanu PF befele emajele kusukela kulukhathi masuku kusehla kusiya phansi kubo rekenfile. Sibuhlungu ngendlela esaphathwa ngayo, ngendlela esiphathwa ngayo namhlanje nguhulumende weZanu PF ukuthi siyabandlulula singazathi ayisitha abantu abalwayo sethulisitha.
Umnumzana Marshall Ndlovu ongu-retired colonel uthi ilanga lamaqhawe litsho abantu abazinikelayo ubuqhawe kungakhethi hlangothi.
Ilanga lamaqhawe kalitsho ababhubhayo kuphela, kodwa litsho nabaphilayo abazinikelayo kule impi ukuze kubuye uzivuse weZimbabwe. Kungakhethi ubona uhlangothi luphi, kodwa into esuka ibembi kuthi kulalabo okuthiwa badiklewa ubuhero, iqhawe liyananzelelwa ngoba vele ubenzile ngalokhu azinikela kukho. Kodwa-ke nxa sokufika isikhathi sokusithi hatshi sokuthiwa sebediklewa, ngenye indlela yokwenza ukuthi kube khona ubandlululo bese kusithi laba abangavumelani ngomcabango lapho ebandla elibusayo bese kuthiwa ngasomaqhawe, lanxa imisebenzi yabo ibafaka kulolo phawu, yikho ububi bakhona.
Umnumzana John Maluzu uthi abantu sebehlanganisa ilanga lamaqhawe balenze elabo.
Ukuthi abantu basuka bese sebedayota ibala lokuthi izolidezi basebenzenza isibayo personal belongings.
Osakhulayo umnumzana Lameth Ndiweni uthi uyise wayelilunga leZipra kodwa namanje imali abayitholi nxa beyilandela emahofisini batshelwa ukuthi iyabhadalwa kodwa abayitholi.
Kodwa wayelilunga leZipra elipheleleyo njalo amaphepha khona silawo alapha yitrainer esekho imabharaks eZambia. Isimanga yokuthi wahamba walungisa amaphepha akhe, kodwa lokho kusilindelele namhlanje waze wabhubha silokhu esingatholi lenzuzo okufanele iphume ilandena.
Umphathintambo wesabelo sakobulawayo uthi akulaqhawe elibandlululwayo kodwa abantu yibo nje asebekhohlwe ukuthi amaqhawe amaningi awazange akholisa impilo zabo.
Abaningi sebekhohliwe ukuthi laba bantu balwile bakhulula, abakholisi khonokho okukholiswa ngabanye abantu. But abantu sebekhohliwe to an extent ukuthi abanye abantu uzabe sithi lathi sifuna ukuba le yethu impi. Sifuna ukuthi sithe kabantu ukuthi bantu hloniphani, nampa abantu abasenzela umsebenzi omuhle siyababonga.
Ukukhunjulwa kwamaqhawe kanye lokuhlonishwa kwawo kuyindaba elokhe ilenkulumo ekakhulumayelana lenhlawulo abayitholayo. Abanye abalwa impi yenkululeko bathola inhlawulo enkulu ukwedlula abanye, kuthi abanye abafelwakazi lentandane lokhe besele egcekeni kungela obanakekelayo. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.